Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-24 Zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa athi akusilo qiniso okukhulunywa ligqwetha uMnumzana Kudzai Gadzere owephuka ingalo ngesikhathi ezama ukumela amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change abotshwa eBudiriro eHarare mhlazi ku-14.
Uhlupho eZimbabwe yokuthi asikabi lamapholisa awelizwe. Amapholisa ethu adirectwa libandla elezana.
Omunye owesifazane obesetheswa icala lokuthengisa izidakamizwa elokijini lentumbane uyalandula icala aletheswayo.
Amapholisa entumbane lezakhamuzi lamatitsha labantwana besikolo bentumbane high school lamanye ama-colleges akhona apha entumbane bahlale phansi bananzelela indaba yama-drugs, drug abuse.
Ukudaba luphathelane lezokhetho lamhlanje sihlaziya umumo wezombusazwe silomnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Kodwa ngiyakhuthaza njalo abantu ukuthi abantu ngabe bayayekela ukudlalela, abe abantu bahamba bayavota kuhle, bavotele lokhu abakufunayo, bengazange balisane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa athi akusilo qiniso ukukhulunywa ligqwetha elilwela ilungelo likaZulu uMnumzana Kudzai Gadzere othi watshaywa kakhulu yiwo wephuka isandla sokudla ngesikhathi ezama ukumela amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change abotshwa eBudiriro eHarare mhlazi ku-14 kuyona le inyanga esetheswa icala lokufuna ukubangela udlakela. Embikweni owethulwe izolo, isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi uthi uKadzere wazama ukuwavimba lapho ehambisa ababotshiweyo esitokisini seBudiriro wasebotshwa ngoba ephazamisa umsebenzi wabo. Ubika weqa emoteni yamapholisa ezama ukubaleka wasephuka ingalo. Okuningi ngombiko wamapholisa lokwenzakala kubotshwa abe-CCC eBudiriro asikuzweni kusithandekile Mhlanga weStudio 7.
UMnumzana Nyathi uthi isiphathamandla se-CCC, uMnumzana Costa Machingauta, waqoqa umhlangano ngokungekho emthethweni eButiriro elamalunga ebandla lakhe afika amakhulu amahlanu, i-500, begqoke impahla ezilempawu zaleli bandla. Uthi abasekeli laba bavimba umgwaqo weMvumba Crescent, Dehwe Road, Makoto Road, leButiriro OK Rank, okwenqabela ababefuna ukwedlula ukuthi benze njalo. Wengeze wathi amapholisa azama ukutshela uMnumzana Machingauta ukuthi achithele umbuthano, kodwa amalunga aleli bandla aqalisa ukwethuka amapholisa ebahaya. Wathi abatsha be-CCC babulala izivalo zeinye indlu benqaba ukubotshwa, njalo bajontsha umakhalekhukhwini. Kwabotshwa abangamachumi amabili lane ngalelo langa, kodwa uMnumzana Machingauta ubikwa wabaleka waze wazinikela emapholiseni mhlaka-18. UMnumzana Nyathi uqhubeke wathi amapholisa aphinda abopha uMnumzana Kadzere ngemva kokweqa kwakhe emoteni amusa esitokisini seButiriro, njalo bathi befika wenqaba ukuwamangalela ngoba evuma ukuthi ngempela ayisiwo awamlimazayo. Wasekhululwa ukuthi aye kwelatshwa. Uqhubeke wathi uMnumzana Kadzere waphenduka esitokisini mhlaka-15 kuyonale inyanga asethatha umbiko we-warned and cautioned statement ngesiNgisi kucala ayeletheswa. Kodwa dukuduku waphenduka mhlazi ku-17 esetshintshe ingqondo esesithi watshaywa njalo wantshontshelwa okuludaba olusadingisiswa ngamapholisa. Umnumzana Nyathi ugqibe wathi amapholisa asebenza kuhle lomphakathi njalo akulunganga ukuwaqambela amanga njengalokho okwenziwe ngumnumzana Khatsere. Ukuhlaziya loludaba sixoxe lomnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo loluntu engumqondisi wenhlanganiso ye-Ibhechu likaZulu oyake abotshwe ngamapholisa.
Uhlupho eZimbabwe yokuthi asikabi lamapholisa awelizwe. Amapholisa ethu adirectwa libandla elezana. So ukuthi ngithi amapholisa akuchoyo kuyikho, ngiyabe ngingumuntu ongakazwisisi ilizwe leli leZimbabwe. Kunzima ukuthi sithembe amapholisa ngoba amapholisa anikwa it political direction libandla lezano PF. Abakhumbulayo ukuthi lo ophete ilizwe uyemasoni wathi ukuthi wa the police, wa the army, wa everything, and wonke umuntu uma uhlezi ulandela izimo uyabukwazi ukuthi kunzima. La amapolice kuze siwakhulekele siwazwele ngoba ngabantu abahlukuluzwayo, ngabantu abasebunzimeni, ngoba konke abakwenza ayisikho abakufisayo, especially kathesi sisiya ekhethweni. Kunzima ukuthi ngithi i-CC iqinisile kumbe niqamba amanga izano lama state institutions osokunzima ukukwehlukanisa kusebenza ndawonye to infiltrate i-opposition. Mina yonke into ngiyayazi ukuthi iZimbabwe i-operate njani, izano i-operate njani. Amapholisa ayeZimbabwe kufuze ukuthi ari-orientwe ebe ngamapholisa elizwe, hayi amapholisa e-party. So konke lokho ngabe kuthiwo ngesisi kathi vele yona izano njengoba ihlala isenza imihlangano daily kuma marketplaces everywhere ba-applya yini.
Igqwetha elalimela umnumzana Khatsere unkosikazi Nontokozo Dube Tachiwona usanda ukutshela iStudio 7 ukuthi bazamangalela amapholisa ngalolu daba. Kodwa igqwetha eselimela umnumzana Khatsere okwamanje unkosazana Thinomutha Shoko wenqabile ukukhuluma ngalolu daba lalomsakazo esithi abakazilungiseleli ukukhuluma ngombiko wamapholisa. Ngimele iStudio 7 ngikhona pha eWashington DC ngingusithi Thandekile Mhlanga.
Omunye wesifazane obesetheswa icala lokuthengisa izidakamizwa elokitshini leNtumbane uyalandula icala aletheswayo. Ilokitshi leNtumbane selidume kakhulu ngezidakamizwa ezibhenywa lokunathwa ngabasakhulayo. Izakhamizi zaleli lokitshi zithi seziphatheka enhlelweni zokulwisana labathengisa izidakamizwa ukuze kube ngcono. Izolo abahlali belokitshi leli bamanyene labantwana besikolo kanye lamapholisa betshengisela ngokufola besola ukwanda kwezidakamizwa esezigcwele kulendawo abathi sezilimaze abasakhulayo abanengi. Bathi njalo lokhu sokubangele abanye babo ukuthi bavalelwe esibhedlela sengqondo esengutsheni. Omunye wabetheswa icala lokuthengisa lezi zidakamizwa ngoyazakala ngelokuthi Mahadebe. U-Ezra Chisas Banda we-Studio 7 uxoxelaye ukuze sizwe ukuthi amapholisa atholeni emzini wakhe.
Ngathi ngababingelela sibili kuhle bathi singamapholisa, ngathi yebo, wathi hayi sizocela usearch. Ngathi alright, bathi bale-warrant of search, bangikhwela i-warrant of search ngayisayina ngabhala le date ngabhala lesikhathi. Bathi alright mama, sangena lezinja, bangena le nja yaqala yasearch ayitholanga lutho. Bathi alright nje zisisearch izimarum zonke, alright mase singena thina ngani ngezandla. Ngathi hayi likhululekile, bangena ezindlini basearch basetha behamba lo mntanami naw uthi le ngiyazikhulela ngangaqamuka ibhekgoni le nyanga zibuhlungu. Bangena lo mntanami ezindlini zonke basetha basetha bathola utshwala ama-8 p.m. nangebhokisto ekhaya indaba zilungane bengodela khona ngato
bathola utshwala ama-drugs
abatholanga lutho. Bangena endlini abafana bathi bengena endlini abafana ngathi ade nihlezi nesithi mvumo umntanami wathi amaphosa engene ngapha endlini abafana ngathi kathi indaba ongangenanga labo Bathi ah all right mama manje wangena bonke khona ngathi. Basitha khona ngani. Bathi bephuma bathi bona bathole ini. Ivali uphu uqala noma thuphizi ofakwe ini i-tissue. Not as it was. Nabantu asihlala bo lapha basemsebenzini bonke. Asikwazi thalo. Ingakanjani singabafonela yini sibuye lapho. Aphela daya akusinge sibafonela. Bangena endlini yamankazana. Bathola amafutho ogcoka izilonda. Umntana ko uyasubuka izivuno. Yasubuka izivuno. Ipump. Isubuka ipump. So kusuka ipump sasimgcoba ngani. Ngitho kuyaqeda ini izilonda. Bathola konhlanje. Lo mntana wangenkazana lo ngani alethe ukudla kahle. Ngicela babe hamba ngoba abantwana ngapi? Epolice.
Basibabopha abantwana.
Basibabopha abantwana.
Babopha bangani?
Awu phethu.
Abantu bakho.
Umntana nami, lo mntana wamahlala nami.
Umntana wakho umfana?
Oyinkazana.
Ongalani?
Ole 27 years.
Umfana wombobulele.
Umfana wombobulele.
Bamekelile.
Yebo, ngizothumela ngibazivele court.
Vele court.
Leso ke isakhamuzi selokitshi leNtumbane esazakala ngokuthi nguMahadebe. U-Ezra uphinde waxoxa lesikhulumeli samapholisa u-Inspector Bednikho Ncube ukuze sizwe uhlelo abalwenze labazali kunye labantwana besikolo esokuzama ukuqeda udubo lwezidakamizwa kuleli lokitshi.
Amapolisa eNtumbane lezakhamuzi lamatitsha labantwana besikolo beNtumbane High School lamanye ama colleges akhona phe eNtumbane bahlale phansi bananzelela indaba yama drugs drug abuse obekulombiko ukuthi kulabantwana abangu 17 abadidenwayo ngedrug which was not true anyway but sesithethe isikhadilesi saboda iNtumbane yonke siyenza ama campaigns sitshela abantu silama stakeholders ukuthi abantu abathane lezidakamizwa bathane labo njengu bathane le manje sisebenza lezakhamuzi zonke abantwana besikolo nje wanibona bengemva kwami lapha lezakhamuzi zonke sikulandela ukuthi amapolice last week ayenze iraid abopha uLydia Mthimkhulu esidiscover ukuthi uLydia Ndlovu ecathela amacala akhe she since been remanded in custody ngendaba zoku abuse ama drugs etshengisela abantwana besikolo etshengisela abantu lapha kodwa namhlanje into esinanzelelayo ukuthi kungafanani lokuthi intumbane lama drugs amanengi into esinanzelayo ukuthi abantu beNtumbane community le isisukumile ukuthi yonke ihlangana lama police ilwa lama drug abantu ama drug abusers abantu abathengisa ama drugs i community yeNtumbane isibonile ukuthi i awareness they are now fully aware of ama problems ama drug.
Leso ke isikhulumeli samapolisa kobulawayo uInspector Bednikho Ncube obekhuluma ecingweni lo Ezra Jesus Banda we Studio 7.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni inkululeko.
Asambeni madoda
siyovota.
Ukudaba oluphathelane lezokhetho namuhla umgcini sihlalo wecommission ebonanga ezokhetho eZEC unkosikazi Priscilla Jigumba uthi nxa umongameli Emerson Mnangagwa engethula ilanga lokhetho akulalutho ngaphandle kokuzama kokuzamazama komhlaba okungalumisa. UJigumba uthi nxa kungaba lezikhalazo ezokhetho ilanga selibekiwe kuyabe sokuyilinda ukhetho impumela yalo ukuthi iphikiswe hathi ukuthi kumiswe ukhetho. Ngesizwe amazwi kaJigumba.
The first thing to take note of is once the president has proclaimed the election date, there is nothing short of an earthquake which can stop the election. So whether candidates scrutinize the voters' roll, whether they see any anomalies in it, whatever the anomalies are, whatever legal recourse that they have will not stop the election. I want that to be very clear, and that's the rule. Nothing stops an election. If there are any anomalies in that voter's roll, what is at candidates can avail themselves to any anomalies to possibly challenge the outcome of the election. But whatever legal recourse is at hand cannot stop the election. And I think the Chief Justice was quite clear in his interpretation of the law. Nothing stops an election after the proclamation of the election date. What candidates can do for whatever reason and whatever their opinions and views are is actually use anything that they come up with to challenge the outcome of the election.
lawo ke ngamazwi kamgcini isihlalo wekhomishini ebona ngezokhetho ezek unkosikazi Priscilla Jigumba. Ukhetho njengoba soluseduzane nxa umongameli Mnangagwa engasayina ugwalo lokwaba izigaba zokuvotela idelimitation kutsho ukuthi kuyaba sekulenyanga nje ezilutshwana ukuthi ukhetho lwenziwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Greta Voloza Sibanda.
Ya, ngibona ukhetho lolu olwalonyaka lwa 2023 ngibona luzakwanzima kakhulu, njalo ngibona luzakuba nokhetho oluzakuba lodlakela kakhulu ngoba abantu abaningi bazodile, kukanti-ke nalaba abaku-power nabo bayafisa ukuthi ngabe baphiwa ithuba, bayafisa ukuthi ngabe lokhu abakwenzayo kuyabonakala. Kodwa-ke abantu abaningi kukhanya nganiselenyambile inhliziyo ngalokho ngibona ukhetho luzakuba nzima kakhulu. Indaba yokuqibezela angifuni ukuthi ngikhulume ngayo kakhulu kanti ngoba indaba yokuqibezela iyahlupha kakhulu, njalo futhi nje futhi iyanengisa inhliziyo zabantu bangayivota. So abantu abaphuma ngobuningi babo besiyavota bavotele lokhu abakufunayo. Kodwa-ke ngibona ukhetho sibili luzakuba lukhetho oluzakuba nzima. Kodwa ngiyakhuthaza njalo abantu ukuthi abantu ngabe bayayekela udlakela, abantu bahamba bayevota kuhle, bavotele lokhu abakufunayo, bengazange balwisane. Ukulwisana into embi kakhulu, into ekumele ukuthi igxekwe ngamabandla wonke. Engibona ukuthi emabandleni kukhanya ngani kuyasilela lokho, ngoba kumele ukuthi kugxekwe kakhulu ukuthi abantu bangabi, njalo abantu bakithi bebe rukulwa bodwa bona behlala ndawonye.
Bona amabandla ezombusazwe ubona elayo yini umdladla njengalokhu esiyasikubone nxa sokusele inyanga eziyisithupha ukuthi kwenziwe ukhetho?
Phansi lapha akukho umdladla okhona ngaphandle kokuthi nje kuphela abantu beZimbabwe bavele bahlezi besilwa ama-elections eqeda khonapho bona baqala ukulwa, baqala ukukhulumisana ngezinto zokhetho. Kodwa kathesi nxathi ngiyakhangela i-opposition yakithi, ngibonani i-opposition yakithi iwiki kakhulu. I-opposition yakithi ayikho, ayinawo umdladlalwana owenzakalayo xa sokusele inyanga, njengoba lusitsho ayakukho nje okutshengisayo ukuthi kungaba nokhetho. Kumbe bamelele khona ukuthi khona kuze kube lama-announcements ama-dates ukuze baqale ukuthi basebenze njalo babonakale nakumphakathi. Kodwa ngibona nje kathesi ukuthi hayi, we have a weak opposition in the country. Ayikho i-opposition eqinileyo, ayikho i-opposition engamelana lezano PF, ngoba bonani uhulumente okhona le party ebusayo kukhanya ngani bona yibo abaqinileyo, laba ababaphikisayo ngabaqinanga, ngoba kabalazi inhlelo kanye kanye eziyizona ezingahuga abantu, abalazi kabenze lutho. Mangingathi ngikhulume ngabalala ukuthi abalenzayo. Ingozi-ke leyo engiyibonayo ku-opposition yakithi, ngoba nxa uzangena embusweni kumele uqale phela phansi. Isintu sakithi sithi umthwentwe uhlaba usamina. Pho ngalokho nxa kungasayenzakalanga lokho, bonani kuzakuba le nkinga kakhulu.
Alo-ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ocubungula ezombusazwe. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi kulabantwana besikolo lamatitshala abafika phose 180 ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 esigabeni seMashonaland East. Izolo izikolo ezihlaselweyo zibalisa eseMurewa High, Nowe Mission leWurungwe Primary. Iziphathamandla zogatsha lwezempilakahle zitshelele liphephandaba ukuthi ababanjwe lomkhuhlane bavalelwe phandle komphakathi kuze bengathelelani labanye. iphephandaba lobulembu beinternet elezimlife.com lilo daba lokuthi amapholisa athi abantu ababhubhe kungozi zomgwaqo kusukela mhlazi ku15 ngomphalakazi nyakenye kwaze kwafika u15 zibandlela kuona lo umnyaka bafika phose ikhulu lengqenye 148. Amapholisa athi leli nani liphezulu nxa kuqathaniswa lelanyaka enye isikhathi sinye lapho okwabhubha khona abantu abalikhulu lamachumi adlula amathathu 138. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Amajoni studio service siyawazi ukuthi wena emasonweni lambuzidu bamnangaka into ayitshiwo kuPriscilla Jikomba uyezeki uzakwenza njalo umuntu oyezeki ngoba uPriscilla Jikomba yi-girlfriend kamnangaka bazala umntwana bonke yikho ama-elections lana umelaba lapha athenga khona uJikomba wamnika konke akufunayo ngoba ngubaba umntana le-delimitation report leyo uzenza njengofuna ngokunika kwi-boyfriend yakhe ngoba mbona into yami i-delimitation. Delimitation report yayizoqala le ye-right kodwa zanibefi kala foul what asungeni nje.
Salubona studio 7 linjani bandla linjani bantu bakithi. Izibuhlungu abantu bakithi abaxotshwa ezibhedlela e-South Africa. UNkulunkulu angenele aswele usizi njalo e-South Africa aluba ayikhohlwa lapha evela khona. Ngokubona kwami i-South Africa sikhohliwe lapha evela khona ukuthi ilizwe ilithole uzibuse kungasikho kudala nje. Ingakatholi uzibuse yayiphila eZambia, iphila eZimbabwe, iphila eMozambique beyiziphepheli bengakatholi uzibuse. Ngemva kwesikhathi esincane kangaka bethole uzibuse sebekhohliwe lapha abavela khona, sebeyiba baxotsha amaZimbabweans esibhedlela bechisa abanye besenzayo. So ngisithi mina aluba kwenzeka uNkulunkulu angenele maZimbabwe kulunge one day abantu bakithi bekhulule kulobu bunzima. Ngithi uNkulunkulu kangenele kulolu daba lokuhlukunyezwa kwabantu bexotsha esibhedlela. So Studio 7 iyabonga ukuthi lami lake lifunde eyami, ngelinye ilanga ngiyathemba lizayifunda eyami, ngiyilalele lami ekuseni ngikwanise ukuzwa imibono enzama ukuyifaka. UNkulunkulu angenele ngabantu beZimbabwe abaxotshwa esibhedlela, ngilusizi ngikhala ngabo abantu bakithi. UNkulunkulu alibusisa angenele shuwa lingabe lihlupheke kakhulu.
Studio 7 injani yaphila? Hayi nami iyaphila mina. Bengilalele umsakazo wenana ngixoxa nalo eZimbabwe Communist Party banibani mkhwanana. Yabona indlela asuke Paula ngayo yena naye kubuye kwesinye isikhathi mangimlalelo ngathi umuntu o against abantu baseZimbabwe. Ngoba mayizothi yena uyowafonelwa ngumetro omunye umtshethi abantu ababathintekayo seyuveli abantu baseZimbabwe. Hayi ngicabanga ukuthi usuke ehambisana naye ngoba phela umuntu uma eganyile uyaboshwa ngithi. Umuntu uma ngabe enobufakazi uyaboshwa. So yena angalaleli wonke umuntu oletha yonke into nje engcolisa abantu baseZimbabwe. Umuntu uma eganyile uyaboshwa. So into mina sengiyiphawula yena. Umele baphi abantu baseZimbabwe weZimbabwe Communism. Umele baphi abantu baseZimbabwe. Kuyafana nguye lo mkhwanazi nobani. Nalo mbani ngobani lo munye lo umabhena lo. Mabhena lo ayikho into abayimele, angazi bamele baphi. Sisi mina ngiyilana eSouth Africa. Sisi ngiyilana eSouth Africa nginawe. Sisi 1995. Qala ukuzwa manje iZimbabwe Communist Party ukuthi isebenzani. Mhlambe inabantu bayo abayisebenzayo. Ya kufanele. Kodwa yena amasukuthi avumelana nokuthi bonke ububo obenziwa ngabantu besokhonja abantu baseZimbabwe ngoba ispecial abantu basemathebeleni akekho noyi-one umuntu obamelayo. Ngoba nomnangakwa naye wayeblame abantu basemathebeleni. Angizange ngizwe blame amashona. Angizange ngizwe. Uyabona le izinto ezenzakalayo zenzakala ebantwini abangenacala. Zenzakala abantwini abangenacala, abangenayo, abangathinteki ndawo kulobo bugebengu. Abathinteki nje ubugebengu. Umuntu osuke efuna usizo. Uyabona ukuthi uhlukunyezwa ngamashona le nokuye futhi uzohlukunyezwa ngapha. Uyabona ukuthi kahle kahle amaNdebele phephe kuthi. Gcina esihlukumezanayo ngoba le nto esikhulunywa ngomkhwana azokhombisa ukuthi umele amazimbabwe umele not imathebeleleni umuntu ozahambisana naye ilokuza izimbabwe communist party usemuva kakhulu
ngiyabona sanibonani basakazi abahle lonke elikwi-studio 7 yalibingelela ngomsebenzi welomuhle mna ngithanda ukuthi ngixwayise kakhulu ngebandla le-3PC abangatshoni bezihlupha vele ngokukhankasa serious kakhulu vele thina emaphandleni vele siyalithanda leli bandla kungathi lilokhu zeni irekhodi le ivulwe nje hayi siyalithanda ngaze bebahlukuluze betenqabantumbe ngaso sibebelazi vese silazi kudala leli bandla le-3PC siyalivotela kuphela kutshona bethusele ukuthi bebhode lapha lalapha avele bangabi le ndaba lakho lokhu vele thina vele siyalivotela emaphandleni laba vele siyakwazi lanxa singayezingane singabezanu p f ukwenzela ukuthi kuphela singachawa kodwa vele ngaphakathi vele thina siyakwazi ku-3PC asifuni ukuthi sizivele kakhulu kodwa vele siyakwazi ukuthi singabe-3PC vele bangabi le ndaba lokukhankasa kakhulu ngoba bakhankasa izanu p f izabaqeda ibabulala thina kuphela siyakwazi ukuthi ibandla le-3PC bayekele benjalo labo thina sababona
into enzisa ubuhlungu labantu bakithi engihambi kahle kulaphana eboda manje kanti eboda especially iboda ebed bridge why laba abantu besithwalisa ezima ma singena kuyithi instead ukuthi besamukele kahle singabantu banye why besihlukumeza besikhuthuza besithathela imali kahle icala lethu yiliphi icala lethu ngisadinga nje into yakhona ukuthi why is it that ma singena thina laphela ozeneboda basihlukumeza basikhuthuza basidileya basibheka kabi engathi ngumuntu omothile umuntu esize ekhaya bona kuyibo kumele besamukele into le futhi iyomthelela ukuthi kusebenza abantu abanjani kwaphana into le futhi iyomthelela kakhulu le kuthi ngobani vele abasebenza khona abasihlukumeza kangaka kuthi kambe kungabantu bakithethe sizokhuluma ngathi kawukabi kodwa bafoti lize lisenze kanje bathathela imali ma ungena imoto ubhadala imali eningi nama-roadblock uphuma nje egetini duze ungakazihamba ama-meters amangaki kunama-poyisa akufuna imali ma uhamba lapho usuka lapho uye ngale kubafuna imali badala lokho ama-tollgate ongaqedakali be-overcharge abantu into yokubona ibuhlungu mena kanti sabonelani thina ngoba ma singapha kumele besamukele ma sifika ngalelo ekhaya but bona basamukele izithethi bazihlukumeza ale nto le kumele ikhulunywe le ngoba one day sobavaolend kwaphana ebhoke kuye nale ibhoda lana ngokuhamba kwesikhathi angeke siyivumele into yokuthi sihlale sihlukunyezwa ngabantwana bani
ku-studio 7 salibonani sizacela lisikhuzele lo freedom mubechu lo engakosihlolela vele bengabosinikela into yabo labo gawulele eyadlulele yaphambili sebesuka nje lokuncane nje sokuqhamuka ngamanga nje adinayo abakwazi ukuthi bayenzela phezu kwempilo zabantu engabo umana ababotshelweni la abantu be-amarapi ababotshwa besusa ezindaweni zabo yini into erongo khonapho elicala yena oyibona ezabe sitshela ngamacala phakathi komphakathi ongakabe sidelele sikhathela amanga abo futhi asozilima silama-plani lathi ekugcineni sizafika omunye uzatelele umana so simthathe lathi sike siye mthonisa njakho ngokwenza kumbe banezani yibo bodwa abakwazi ipolitics bangasinyanyisi labo
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Yo, Look, I've been around and I'm still here. I've been a thug and I'm still queen. From the dead, but I stay clean. And I know the hate that I stay lit. For 4 years, man, I laid low. Get some bunny, get a chance to blow. I got the lamanj and badan kashan and jang on bobo. But look, but there's my king, but strap helling young. What tinta mina, what tinta bogot. What linga mina, but visa my tongue. Shish, that you miss your low. I don't know, clapping, I go poke and put on go, but put them in and you visa my cock. Who knows the leeches, they pull up a cover, they pull up a cock, a pull up a cong, a sugar lingo, those are calling in beds. Not a strong at your song as a long in beds. I should sell in pep, and don't look up a long as visal is pep. Look, I'm tending to the bonanaba. Vele sikhathele ndaba double boss the level is high yabona leza maphathike langibamba every time ngespitali thatha ama lesson and knock the hustle the master the passion and brother is cousin and cousin special no rapper yakasi sizaka zabantu yega balunge funga komama mancube hanya bathusa vele baqhuqe hey when I step in the booth oh my god yafunga cross I'm not the kind that you want to cross when I go my come a predator try me a bury and force to carry your cross I'll divide you into two like Moses I'm a ruthless goddess father forgive me I have sinned that on my hands I've been killing them sisters
nanso ke ingoma ka awakhiwe isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singahlangana nje kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama abangenelisa ngokuzwa indaba zethu lilakho ukuya ebulenjini ku www.voaindebele.com olivalelisayo igama lami ngu Chris Gande ngisithi njalo asidibaneni kusasa sikhathi sinye.